Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngena ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuNhlangula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu eZimbabwe abathakazelela amanyathelo amatsha athethwe nguhulumende ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
Igovernment kayenze ilockdown njalo isincedise isibonelo abafundi benze online learning.
Kodwa kulabanye njalo abacothoza okwenziwe nguhulumende.
At least kube besinikiwe maybe 7 days notice yokuthi sithi kuzaba le lockdown maybe next week.
Amabandla ezombusazwe adinga abantu abazabavotela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Okuzayenzakala kukhetho olulandelayo kuyinto eqakatheke kakhulu ezavumela ukuthi ilizwe leZimbabwe likhethe ukuqhubekela phambili kumbe ukwala lokho libuyele emuva.
Izakhamizi zeMbimba eBulili Mawest zakha ikilinika ezanceda abantu abanengi.
Sile project ye clinic esayiqalisa 2009.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabanye abantu eZimbabwe abamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende lokuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane leCOVID-19 besithi bekuvele sokuphuzile njengoba kusumemetheka ngamandla umkhuhlane wecoronavirus elizweni. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthe esethula izolo iziqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19 wakubeka sobala ukuba ilizwe selisenkingeni yokumemetheka ngamandla komkhuhlane lo. Uthe kulabantu abafika phose amakhulu ayisithupha 596 abahlolwe kunsukwana ezidluleyo batholakala belomkhuhlane weCOVID-19 kwabhubha abangamachumi amabili lasithupha 26. Uthe lokhu yikho okwenze uhulumende afake imigoqo eqinileyo kusukela kusasa ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19. Umnumzana Shelton Masina uyakusekela okwethulwe nguChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle.
Fanti ngayike uhulumende wenza lento kudala ngoba siyabona abantu uma behamba abasela ndaba lokufaka amamaski lokuyenza le social distancing sebeziphilela nje.
Unkosikazi Sithabile Ndlovu uthi lanxa evumelana lenyathelo likahulumende ufisa ukuba uhulumende uncedisa abantu ngesikhathi lesi.
Kodwa uhlupho nge-lockdown kuvala izinto, kodwa kasitholi usizo oluvela ku-government. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza. Lokho kutsho ukuthi okuncane ebesikuthola lokho kusehla. Government kayenze i-lockdown njalo isincedise.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke umkhakha olamandla amangalisayo owegciwane leCOVID-19 omemetheka okwamanje eZimbabwe.
Sokuchiyene lenhlandla lezi okuthiwa ngama-waves amabili la asedlulile. Kuchiyene kathesi ibhubhane leli liyanamathela kakhulu, okokuthi ungahamba lapho kulesiminyeminye khona nxa kulomuntu oyedwa olalo ibhubhane lolu use lunamathele abantu abaningi. Njalo abantu bayagula masinyane, abaningi bachiya masinyane, abasahlali kakhulu lokuyana ukuthi umuntu uyahlale banje ibhubhane lolu.
Ungwenya uthi abantu kumele balandele iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization lohulumende.
Siyaxwayisa kakhulu bahlabezi ukuthi lizinanzelele. Abantu abazalalela bazaphila, abantu abangalaleliyo njalo asazi ukuthi kuzayenzakalani phambili. Kodwa yikho silokhu sixwayisa. Sesisendaweni embi kakhulu mahlabezulu. Kathesi njengoba sasikhulumile ngesikhathi somqando lo, ibhubhane leli liyamemetheka okwamagama esingazange sikubone kula amahlandla amabili adlulileyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 bahlolwe batholakala belomkhuhlane. iCOVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1632 eZimbabwe kusukela ngombimbito onyakenye phakathi kwabafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,852 abahlolwe batholakala bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Kuzenjalo abanye abantu bathi kuza kuba nzima ukuba balandele isiqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19 ezethulwe izolo ngumseli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Ubathabele Masuku usadulela lolu daba.
Ukhangelelwe ukuba abantu bazaqala kusasa ukulandela iziqondiso ezethulwe nguChiwenga. Uhulumende uthi akusamelanga kube le mihlangano ngaphandle kwengcosana yabantu abavunyelwa ukuya emfeni. Akusamelanga abantu behambe emichadweni endaweni okuculwa khona le midlwaleni etshiyeneyo, loba umongameli Mnangagwa esanda kuvumela abaculayo ukuba babukelwe ngabantu abangamachumi amahlanu i-50. Uhulumende uthi uzathwalisa nzima abantu abangalandeli iziqondiso ezintsha ezigoqela ukufaka ama-masks emphakathini lemabhasini. Unkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emigwaqweni uthi kuyasinda okwethulwe nguChiwenga.
Eyi, i-lockdown esiphomba ukufakwa nje singangu-minister singakhangelelanga, singacabangeli, engazange asinike i-notice njengabantu abasebenzayo abaphila ngokuthi bathengise emgwaqweni sithole imali ngokuthengisa emgwaqweni. At least ubebe sinikiwe maybe 7 days notice yokuthi sithi kuzaba le lockdown maybe next week. Sakwanisa ukuthi sithengise, sisebenze labantwana, siqoqo kokudla okungasenza senelisa ukuthi sihlale ezindlini. Ngoba siyananzela lokuthi isikhathi se-curfew asifakileyo abaningi njengabantu abazisebenzayo, siyabe sifuna ukuthi sivukele emamakethi ngo-5 o'clock. La ukwazi ukuthi wode izinto ngesikhathi, uthole izinto eziyabe zibathenga ngaleso sikhathi. Pho sokufaka i-lockdown vele njengabantu abazisebenzayo kunzima kakhulu, kuzaba nzima vele ukuthi sisebenze.
UMnumzana Dalubuhle Ncube isakhamuzi seNkulumane uthi izinqumo ezethulwe nguChiwenga zizengeza ubugebengu obukhona elizweni. Ukhala ngokuthi kuza kwehliswa inani labantu abasebenza kumankampani.
Sinanzelela ukubana kuningi okuzavuka ngala ma-regulations afakiweyo ukubana avikeleke, ukubana sivikeleke kumkhuhlane lo esiphakathi kwawo. Ungananzela ukubana edolobheni lakoBulawayo besekugcwele udlongodlongo, amaselayo besegcwele indaba zokubana bebengasebenzi, sebethole indlela ezintsha zokubana bedinge izimali, abantu besebebanjwa inkunzi. Lale regulation efakiweyo ukubana abantu kuzamele bephungulwe emsebenzini nge-50%, sokuzazibangela ukubana abantu abaningi betshoneke idly ezindlini, kubangeleka lokubana begcine bedinga ezinye indlela zokubana bethole izimali.
UMnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi bazaqhubeka befundisa amalunga abo ngemithetho yokuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, abantu bazaqhubeka besebenza emkambo, that is aqhubeka bafundisa ukuthi baziphathe kanjani, balandele izinqumo zenezi zokuthi behlise umomentha kumkhuhlane.
UChiwenga ubike ukuba abathwala abantu ngezimota kumele balandele iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthwala inani labantu elivunyelwayo, njalo lokubona ukuba bonke abantu bagqoka ama-masks. Izitolo zona zizavula ngehola lesitshiyagalombili ekuseni, zivalwe ngehola lesithupha ntambama. UZulu uzabe esaziswa indawo okungamelanga bahambele kizo nsuku zonke eziyabe zilabantu abaningi ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UChiwenga uthe amadolobha azavalwa ngci nxa abantu bengalandeli izinqumo lezi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga amabandla athiyeneyo adinga abantu abazabavotela emadolobheni lemaphandleni ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 kulandela imibiko eyethulwe yiKomishini yeZimbabwe Electoral Commission ethi balutshwane ababhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ibandla le-MDC Alliance liqhuba uhlelo lokudinga abantu abafika izigidi eziyisithupha 6 million, kuthi yena ezanu PF lidinga abantu abazalivotela abayizigidi ezinhlanu 5 million. Amanye amabandla agoqela ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, ele-ZAPU, iMthwakazi Republic Party le-MTCT lamanye, lawo asedinga abantu abazakuvotela kukhetho lolu. Amabandla wonke akhangelelwe ukuba aza kuma kancane ukwenza imihlangano loZulu yokukhanga abantu ukuba bavote kukhetho lolu kulandela ukwethulwa kweziqondiso ezintsha nguhulumende ezokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe. Amabandla amaningi abesenza imihlangano etshiyeneyo loZulu. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MTC Alliance, uthi luqhubeka kahle uhlelo lwabo lokudinga abazavota ngomnyaka ka-2023.
Kusegcekeni kwabazi ezesam lezamanamba ukuthi nxa kuyikuthi ibandla le-MTC Alliance elika-President Nelson Chamisa, u-Advocate Chamisa, lingabhalisa abantu abafika leli nani, loba kuthiwa kukhona ubuqili nobudlova obuzawe busenziwa ngabazawe begijimisa indaba zokhetho abafana leZEC. Sikhangelela ukuthi leli nani lingenza ukuthi kube zima ukuthi kulolu khetho luzayo kube khona ukuqilana. Okuzayenzakala kukhetho olulandelayo kuyinto eqhakatheke kakhulu eza vumela ukuthi ilizwe leZimbabwe likhethe ukuqhubekela phambili kumbe ukwala lokho libuyele emuva.
UMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi bazasebenza kakhulu loba nje kulohlelo lweCOVID-19 lockdown eZimbabwe.
Njengoba sokulama lockdown la kuzasetshenzwa kunjalo, akusoze kume lokho ngoba isikhathi sona sesivele sesihambile. Uzokusele umnyaka owodwa ukuthi ukhetho lube khona luqhutshwe. Ngokunjalo kuzabe kunanzelelwa kuphela indlela zenezi ezethulwa World Health Organization eyokuthi abantu bazivikele.
UMnumzana Kalifani Pugeni okubandla le-MDCT okhankasa lonkosazana Dokozani Kuphe uthi bazaqhubekela phambili bedinga abantu bokuvota kukhetho oluzayo.
Ubaba uChiwenga usebhane ama-gatherings ngenxa yamanamba manani e-COVID alokhu ekhuphuka. So sisazobheka sibone ukuthi singayenza kanjani le campaign, kodwa i-campaign ezoqhubeka sizobona sizoyenza kanjani.
Zimbabwe Electoral Commission ithi kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalisela ukuvota, ngakho-ke ezinye izindawo ezibizwa ngokuthi ngama-constituencies ngesilungu zilakho ukumanyana nxa kungatholakalanga abavotayo abafika 1,330,000. Uhlelo lwezamaphandleni namhla sisesigabeni seMbimba kuward 10 ebulilima West okulabantu abazakhela ikilinika. Izakhamizi lezi zithi zenze lokhu ngenxa yokuthi zihamba umango omude nxa zifisa ukuthi ziyehlolwa emadlambuzi endolwane leyingwe. Usobhuku wesigaba lesi uMnumzana Daniel Dube uthi kuqakathekile ukuba leklinika endaweni le.
Sile project yeclinic esayiqalisa 2009 ayiproposwa ngabahlali bendawo sebenanzelele indlela abasevisa ngayo ekuguleni lapha. Ikliniki eyayiseduzane yayiyingwe lendolwane lemadlambuzi, izwe ngithi zaseduzane kodwa uyabe uhamba ama 20 kilometers usiyakike ikokuduzane sasithi khona ibobona. Then yikho abantu bapropose ukubana bebe le klinika kule ndawo.
Isakhamuzi zeMbimba unkosikazi Janet Mpofu uthi abesifazana bathole nzima ngenxa yokuswelakala kweklinika.
Wadi 10 lapha ngumvilage worker, umsebenzi wami umuhle kakhulu ngiyawuthakazelela, ikakhulu futhi engikukhangeleleyo abantu abahlukumezekileyo ngomama. Omama bahamba i-20 kilometers bafika kohingwe. So okuhambeni kwabo lapha kule ganga elikhulu kakhulu okuthi khona abanye bayabanjwa, abanye behelele khonapho ezindleleni babelethele egangeni. Uthole umuntu ohamba laye kumbe niyabe ihamba lomkakhe, wabalwana usephunga ubuthi umntwana etshanini, kodwa kunjalo. Konke nje labothubayo lapha endleleni nxa behamba uzathola ukuthi umama lwana uyabe sesebunzimeni okuyokumangalisayo.
Ugcizelele esid
nxa kukuthi khona isikhathi sezulu umama besiya kondolwane engithi 25 kilometers, uzathola ukuthi khona akusachapheki nxa kukuthi umama vele kade erejiste khona le kondolwane. Uthola ukuthi umama lwana usenowe ngasakwanisa ukuthi khona ingabe belithela ngabi ngoba ezibhedlela ezinye babebayala besithi khona hamba lapho register khona. So babebelobuzima kakhulu mama. Ngithola ukuthi kulabanye futhi abadefaultayo bengabuyo ukuzohlabisa abantwana ngendlela eqondileyo. Abanye besesaba ukuthi khona lapho siyohlabisa abantwana khona kukhatshana. Ihingwe 25 kilometers, imadlambuzi 30 kilometers, indolwane 20 kilometers from our ward. So khonaphana kuyabe kungithwalisa nzima kakhulu ukuthi khona abanye abantwana ngiyabe ngibalanda sengisebadinga khona le endolwane. Uthole ukuthi abantwana ngabahlatshwa ngendlela eqondileyo. Abanye abantwana vele bayafa ezindleleni lapha besezama uncedo ezibhedlela. Uthole ukuthi vele asisela abantwana abayenelayo. Kwesinye isikhathi ngiyabe ngile 75 abantwana engibatholileyo khonapha ewadini yami. Uzathola ukuthi next month ngithola sengi 55 ngiyabe sengiyile kakhulu abantwana sebedefaultile. So khonaphana labo mama abazitholeyo abahamba uma ungaka uthola abale bunzima kakhulu ngaleyi indawo yethu. So besicela kakhulu bakithi ukuthi khona kuyenaleyi umnyaka sibili sicela ukuthi abancedisayo laba besincedise kakhulu ukuthi omama bathole uncedo oluhle. Ngoba silo unzima kakhulu.
Unkosazana Senzeni Ndebele okuhlanganiso yehapa ku trust esigabeni leso ukuthi abantu sebehlupheke kakhulu ngokuselakala kweklinika.
Besithanda ukuthi ikliniki isebenze masisha ukwenzela ukuthi kwezinye indawo sasithole kulama lessons kufundiswa abantwana ngokuziphatha kwabo ukwenzela ikusasa labo. So besicela lathi ukuthi esethu ngayo siyayenza siphele abantwana bethole ama lessons bethole izifundo ezehlukeneyo. Ama CPC konke izinto zonke lezi ngoba zizwela kwezinye indawo thina lapha ewadini singelakho. Njalo besicube ngicabangela ukuthi ngayo kuyayenzakala sithole ukuthi ikliniki yethu njengoba iseduze lasemaphethelweni kungapheli lo unyaka ingaphelanga. Kuseyafika ku-October, November sesiyivula sesicela uxhaso ngalokho siza nini ngoba asiyazi ukuthi iphela nini COVID-19 ngoba lakathe silokhu isakhulunywa. Endaba zekliniki nxa siyakondolwane sichapha umfula nxa ugcwele vela sihambi komadlambuzi kumele sithole i-transport kohingwe nakhona ukhatshana kumele sithole i-transport.
Zinangi indawo eMathabeleni South okwakhiwa khona amakilinika kunhlelo ezisekelwa ngabantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Belelalele ezimaphandleni sile nhlanganiso yehapa kutrust. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuba abantwana abaningi balakho ukubulawa yindlala esigabeni se-Tigray kwele-Ethiopia ngenxa yempi yomvukela. Abakhokhela amazwe akunhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe NATO bakhangelelwe ukuba baza kwenza umhlangano kusasa omkhulu eBrussels lapho bazahlaziya khona izinqumo zokuvikela amazwe abo nokubuthanisa imali yezomvikela. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo
lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lukaloskei. Silobaba uNkululeko Gobalanda Mate ongesichazisela ngodaba lolu.
Ukukhothama kwamama uLozikeyi wawusudilikile umbuso wamaNdebele namhlanje yikho sihlakazekile sikathi. So umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bekunanze ukuthi umuzi lwana othiwa kuNkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kwethu siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama uLozikeyi yena lwa. Yikho namhlanje ke sizigqaja sisithi halala Lozikeyi kodwa phela sikhumbule ukuthi uLozikeyi loba wadlala ichaza elikhulu keko kakhulu keko mkhulu phela kule nkosi loBrengulu. So ngiyamangala ekhonapha endabeni ezistatue liyangizwisisa ukuthi bathi kumele kuphakanyiswa istatue sikamama uLozikeyi kade esenkosi loBrengulu wayesingaphakanyiswa kuvalwane. Ikhona indaba yokuthi amaNdebele lokho kusasebenza kwinto konkeyana ukuthi amaNdebele akuvalanga abe le nkosi. Singaphakamisa istatue sikasenkosi loBrengulu kobulawayo namhlanje amaNdebele avuke sithi afuna ukubona inkosi. So yingakho bekuvala besithi ngcono kuphakanyiswe istatue sikamama uLozikeyi namhlanje.
So khonapho nxa ukhuluma nje ubona zani ke isithombe senkosi kungathiwani ngaso ngoba sokulezithombe phela lapha lalapha kodwa esikalobhengula asikho
asithintwa. Unanzelele khonapho ke Dube kukhulunywa ngesikababa umntana kukhulunywa ngesikamama uLozikeyi asiyali badlala ichaza elikhulu khumbula ukuthi umntana laye kumbizo wasebenza kakhulu kusiya khona lepupu wazoza kuleni soka mini bonke kodwa umuntu okuhamba phambili inkosi kuvalwane ukuthi kufakwe isithombe senkosi yizo kubalekile ukuthi kokuqaleni kufanele kufakwe isithombe senkosi laba phela bangaphansi basiyayo basebenza kodwa babe ngaphansi ikhomanda yayikhona engulobhekwa ethu zeziya ziyafunakala ukuthi zibe imvelaphi yokubonisa abantwana bethu ilayinethi yokuthi amahlabe ezulu kanti adatshulwa ngomkhonto uma sicula ingoma le ukuthi kungibona amahlabe ezulu adatshulwa ngomkhonto ukuthi umkhonto wawusebenza kanjani so konke lokhuyana bayakuvala konke kumtyana
isima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zsuku zonke lesilobaba unkululeko gobalanda mate ingcwethi kwezamasiko esintu Usanganeni singabaphileyo ngeviki
ezayo.
Siyasizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana ke bantu bakithi ngolunye usuku njalo lolo sonto ukubana sabelane ilizwi lenkosi lapha sivuselelana khona imimoya ngoba siyakwazi ukuthi umuntu wenyama imvama uhlala edubekile ngaphakathi lasenyameni kuyaswelakala ke ukuthi nje abantu sivuselelane ukwenzela ukubana sonke singathi sithola ukujabula sisilapha emhlabeni namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini yezenzo zabapostoli esibili indima yamashumi amane lane imisebenzi 2 ivesi ngamka 44 kufundeka kanje lesihloko esithi ibandla laseJerusalema bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyo nye ethempelini bahlepula isinkwa ekhaya badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe bendlini Yo, verse 47. Bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Lapha sizwa ke ukuthi abantu abakholwayo kumele baziphathe njani. Kumele benzeni nxa besemphakathini. Into ke eswelakalayo ebantwini abaningi. Abangayenza nje labo nxa kuyikuthi ngempela bakholiwe. Amazwi la athi ibandla leseJerusalema laqinisela kulokhu ababe kuzwile baze babelana bahlepunelana isinkwa kwathi laba babele mpahlana zabo eziningi bathengisa ezinye izifuyo lezinye impahla ukwenzela ukuthi bahlanganise benze inkazatho babelane lalaba abaswelayo ilizwi lithi into lingayiqalisanga emphakathini wakhangela kuverse 46 ithi imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo ngethempelini bahlephula isinkwa ekhaya indaba le itsho ukuthi abasekhaya umndeni wawundawonye besabelana lokhu okwakukhona ngakho owayengaswela nxa umndeni wawumsekela ekusweleni kwakhe babehlephula isinkwa ekhaya ngakho ke indaba yokukholwa eyokuncedana iqakathekile ukuthi iqalele egumeni sihlephunelane khonoko okuncinyane emakhaya ethu singadingi udumo ngaphandle kwekhaya kasihlephulaneni isinkwa ekhaya xa sesihlephunelana isinkwa ekhaya kutsho ukuthi sabelana lalaba abangelalutho ngoba ivele iminwe kayilingani kasiqaliseni silungise indaba emzini yethu emakhaya ethu ukwenzela ukuthi labo abangelakho kungaba ngokudla kungaba izembatho lutho kungaba yini lapho senelisa khona kasikhumbulaneni lalabo abaseduzane lathi singafanani laleyana indoda okuthiwa ngesikhathi sendlala yayihamba isiya kudla le egangeni ishiye labo ekhaya ingahlebunanga isinkwa umama labantwana bebulawa yindlala yibugovu yibusathane ngathi ngesinti yibuthakathi emagumeni ethu abesikhangeleni emndenini ezihlotsheni zethu ebanganeni bethu kubomakhelwane asibahlephunele khona lokhu okuncane kuyaletha lo dumo kunkulunkulu nakubantu asikhulekeni baba thixo engxele cela umusa wakho lothando lwakho uthi lokhu okuncane esilakho sikwabelanele abanye ngojesu ngiyakhuleka amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Okwamanje sokwisikhathi sohlelo lwabatsha.
Ningali tshona njani umsakazo omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa losame uThokoza Sifani olesimo se-albinism. Sixoxa ngosuku lwe-International Albinism Awareness Day. Same, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwalolu suku.
Salibona nilonke balaleli ilanga leli inkolapho esinanzela khona lawo bonke abazalwe sibale condition esiyayithina yi-albinism. Sibona ukuthi abantu bonke abazalwa belayo lo msebenzi omkhulu ukuthi abantu benzeni kukwanza ukuhlala kahle nabantu abazalwe bele-albinism. Yikho saka libona ilanga leli lafakwa aside bakwenzela ukuthakazelela.
Indikimba yalolu suku kulumnyaka iphansi kwesihloko esithi Strength Beyond Odds ithakazelela abantu asebephumelele empilweni abaphila nalesi simo se-albinism. Inombono wakho ngale ndikimba?
Indikimba lolu mnyaka iyo indikimba etshengisa ukwaniseka okuyenza ngabantu abale-albinism. Bayikhetha be ngibone ukuthi abantu baningi abale-albinism sebebonakala basezindaweni eziningi-ningi. Abantu abathungamela endaweni eziningi akenzeki kuma-sectors atshiyeneyo and kutshengisa lakho ukuthi abantu abakwanisayo ukuyenza into yonke asabo bantu abazalwa bengela into angakwanisa ukuyenza.
Awusitshela okuningi ngenhlupho elibhekane lazo njengabantu abaphila nge-albinism kwele Zimbabwe.
Inhlupho esibhekane lazo ngathi ziningi. Inhlupho lezi yatholakala kwamanye amazwi. Okokuqala, abantu abazalwa bale-albinism kuba nama-difficulties ngendaba ezokuthi bayamukelwe kahle ezimulweni zabo njengabantu. Ngicina abantu sebehlekene abazali ngendaba yomntwana. Ama-cultures ayekhona ayifundisa abantu ongayisikho, yabatshela ukuthi abantu abale-albinism azobantu kumbe babuya indaba ezobuthakathi ngezinto ezinjengalezo nezo. Nasesikhulile njengathi mina umntwana osesesikolo sikhangelana lezi nhlupho ezinjengokuthi khona oku kuyamukela futhi kuyakukhona ezikolo ukuthi kuyamukela kuyahlupha and njengoba sizele sinejobo elifuna unanzelelo and lamehlo yethu ayafuna unanzelelo ukuthi singadinga ama-glasses lawana sigqoke ukuthi sivikele for ilanga. Sasibona sihlangana lezi nhlupho ekufundeni ukuthi amehlo ethu abengaboni into esikhathana and nasifunda laphana kuba yinkinga. Sesithi emsebenzini kulaba ababesebeqedile ezikolo sibona abanye bethu besehluleka ukuthola imisebenzi ngendaba yokuthi abakwanisi, hhayi but ngendaba yokuthi abantu bekhebe lo mbono lwana okuthi abantu abale-albinism asebantu and nxa sizama ukulungisa iy'mpilo zethu lezi kusale inkinge eyokuthola amafutha awokuthi sigcobe ngoba ijwabu lethu njengoba lifuna unanzelo olukhulu. Sibili, amafutha okugcoba sithengama sunscreen elizweni lethu ayahlupha ukutholakala, engatholakala kodwa ayabe ngathi ethengeka ngeprice ephezulu.
Hayi Samo, isikhathi sesesihlongo mangoni, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Ezulukandaba asihlanganeni njalo ngolwesibili kuhlelo lwabatsha lwe-Life Talk The Connection. Olebalisayo ngenjabulo, igama nguMike Hobe. Bye bye.
Siyabonga Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulabantu eZimbabwe abathakazelela amanyathelo amatsha athethwe nguhulumende okwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalelisayo ngoGibbs Dube.